Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izo lukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 10 kwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi kazilandelanga inkuthazo yokuthi zingayi emsebenzini izolo, kodwa abaqoqe lokhu kutshengisela bathi kuphumelele.
President Jai, lo hulumendo wakuzwa wakale ete kukule minye mketo esina wazi utu kumisile kumbe kube kukulela uguwa shut down inga saa nzagani
ama kolwa e Zimbabwe atandaza pansi kwezi lasema lasima tugeni kwele South Africa asetwele nzima ngenhlanganiso ye Operation Dudula eva kochayo isithi baye kulegela emazweni abo.
Njoba bethu bethathela umsebenzi ukuthi sewethathelwa na le ndawo yokuthandaza njengoba sewesidele othandazayo la kabafuni.
Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin wethule umbiko wakhe izolo embuthanweni wokukhumbula ukunqoba kwelizwe lakhe elakwenza ele Germany kumpi yomhlaba engatshengisi ukwekethisa impi lele Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kwenapha emsakazweni we Studio 7. Kazilalelanga inkuthazo yokuthi zingayi emsebenzini izolo, kodwa abaqoqe lokhu kutshengisela bathi kuphumelele. Ezinye zenhlanganiso ebeziqoqa lokhu kutshengisela zithi kuphumelele kakhulu. Inhlanganiso ekhuthaza umbuso okhululekileyo ethi Mphatshelu ithi umkhankaso wabo uphumelele. Nangu umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma ukwephula ubamba zonke wenkampani Zupco evulela amakhombi ukuthi asebenze, kodwa abanye ngabathi ngenxa yokuthi iningi seliphila ngokuzisebenza bekungakhalaleki umsebenzi njengoba bekuzabafaka endlaleni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amabhizimusi amaningi ebevuliwe kobulawayo kuthi amapholisa alihlekana ahlomileyo ebebonakala endaweni ezehlukeneyo zelizwe ezikolweni eziningi abafundi lababalisi bebengekho. Umongameli weZimbabwe National Students Union iZinasu umnumzana Benon Ncube uthi isimemezelo sabo siphumelele ezikolo ngoba kuvuke kulamapholisa ahlomileyo emakolitshini njalo abayanga esikolo.
So istairway le ibiyiplan yokuthi uhulumende asibone asizwe ngoba besibhale incwadi kaningi kaningi kodwa engaphenduli. Ngakho ke sahle sathi stairway ukuthi abone ukuthi siyenelisa ukukwenza lokhu nxa sicela sacela saswela impendulo. Ngiyatsho nje lamuhla kuvuke kulamapholisa eNational University of Science and Technology NUST, kuvuke kulamapholisa e-University of Zimbabwe, kulamapholisa e-Genoa University of Technology, kulamapholisa e-Bindura University. Ngikhuluma nje lakhathesi amapholisa akhona phakathi okutshengisela ukuthi usezwile izikhalazo zethu. And as far as we're concerned thina njengeZinasu sekuyi-tick entweni zethu esizifuna ngoba usezwile sesimele impendulo. Njengoba sithilo ukuthi u-9 May ilanga lokuqala asolokugcina. So impumelelo esiyifunayo eyokuthi school fees sehliswe sizitshela ukuthi nxa engazange aphendule ngalokhu kwenzakale lamuhla sizaqhubekela phambili aze aphendule.
Unkosazana Nomqhele Moyo ofunda eNational University of Science and Technology INUST uthi izifundo zimisiwe lamhlanje.
Umiso wama-lessons mina ngibona kuqondile kakhulu ngoba khathesi imali esizibhadalayo ama-fees lawa vele yimali abazali bethu abangayiholiyo. And so thina khathesi lathi njengama-students vele siyakhalaza ukuthi uhulumende laye abone ukuthi i-fees yethu uyayehlisa ibe yimali e-affordable eneliswa ngabazali bethu. Lathi senelisa ukuthi langaze nxa ungabuzama ukwenza lokhu lalokhu uyakwanisa ukuthi uzibhadalele wena.
Olwela amalungelo oluntu umqondisi wohlelo olwe-this constitution Unkosikazi Abigail Mupambi upha umbono wakhe ngokutshengisela kwanamhlanje ngokungayi emsebenzini.
Yes, sibonile sibili ukuthi kade kubizwe isitairway, kodwa ke isituation ekhona ngalamhlanje kuground sibona ukuthi abantu bazihambele emsebenzini, besikhangela nje ama-reports esuka endaweni eziningi ezijetshiyeneyo elizweni. Yananzelela ukuthi abantu bahambile nje emsebenzini njengesukeni. Engikunanzelelayo yikuthi isitairway le kade ikhankaselwa kakhulu online. Ungananzelela abantu kade bekhankasela abaningi amanamba abo, sathola ukuthi ngaba ngaphandle kwelizwe, abanye baseGoli, amanye ngama-political leaders njengabo Musi Maimane.
Enkundleni yabo yebulenjini iTwitter, amapolisa achaze ukuba ukutshengisela kwalamuhla akuphumelelanga, njalo bakhuthaze abantu ukuba bamangalele abantu abazabanyela uDlakela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zakhe olweZimbabwe Public Service Commission lethule umbiko okhuthaza zonke inkokheli zengatsha lenhlangothi ezithiyeneyo zikahulumende ukuba inanzelele bonke abaze emsebenzini labangabuyanga. Kuthi abangabuyanga kumele batsho isizathu esibangele ukungezi emsebenzini. Abanye bathi kubenzima kubo ukukhalala umsebenzi ngoba iningi labantu selizisebenza, bethi ezikolo ukukhalala umsebenzi kuphumelele ngoba abafundi abaningi abayanga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Lokhu sikudaba olufanayo ezikolo lemakolijini bekubetha umoya ngoba amatitshala lezifundi bengayanga ezikolo. Ugatsha lwezisebenzi zikahulumende lwazise ngempela sonto ukuthi abasebenza kuhulumende abangasoze baye emsebenzini bazajeziswa. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala e-ATUS, umnumzana Themba kuye moyo.
Salibonani balaleli bakaStudio 7. Okokuqala sithanda ukuhalalisela izinaso ukwenelisa ukuqoqa ihlanganise abantu abakusuka kundawo ezehlukeneyo ngemsebenzi langokuphila ekubancediseni ukuthi bakhankasele ukuphuka kwentengo yempilo iqathaniswa lemholo ecakileyo.
Manje zizathobani ezibangela ukuthi lithi ukutshengisela lokhu kuphumelele?
Nxa sikhangela ngendlela okwenzakale ngayo sibona ukuthi emadolobheni amaningi abantu bebengayanga ezindaweni abasebenzela khona. Singakhangela laba abazisebenzayo ama-informal traders, abaningi babo baqalisa ukuhamba ezindaweni zabo ngabo-10, esingathi thina kususela ekuseni kususela ngabo-6 kusiyachaya u-9 abantu bonke bebethe shut down Zimbabwe. Emaphandleni nxa sikhangela ezikolo abantu bebehambile, kodwa singakhangela ukuthi abafundi bebehambile ezikolo sizakhangela bebengafundisi. Sibuye sikhangela ukuthi abezomthetho esiwabiza ngokuthi ngama-security boys bebegcwele ezitaradeni kobulawayo leHarare abatholanga muntu. Nezindlela labo yibo abasincedisileyo ukuthi abantu bengabi khona, vele i-presence yabo abantu siyayesaba. So lamhlanje singabe sabi, kodwa sibahloniphile ukuthi nampani obhuti bakhona emgwaqweni, thina kasizihlaleleni ekhaya. U-president laye lo hulumende wakuzwakale eseguguqule eminye imithetho esingakwaziyo ukuthi uqinisile kumbe ubeyiguqulela ukuba i-shut down ingasayenzakali. Kodwa-ke khonokho ukuthi kube lezinkulumo izinasincedile kakhulu, yenze ezinye izinto ade zezingasekho, indaba ade zezingasekho kungxoxo yezeikhonomi lakungxoxo yezepolitiki, esingathi thina i-current affairs kungxoxo zalamhla. Kuphendukile kwaxoxwa ngakho, khonokuyana kithi sikukhangela sikubone njengempumelelo. Sizakhangela okunye futhi lapha Chris Gandhi ukuba abantu lamhla benelesile ukuthi bahlangene. Kudala kwagcina ukuthi abantu abasuka kwindawo ezehlukeneyo, ababalisi, abe-informal traders, abasebenza ngapha langale, babumbane bakhulume ngodaba olufana nalo. Lokhu sikubona kuyikusungula kokukhulula i-social justice. Okuzasuka lapho kusikhulumele injustice esiyikhangileyo. Okokugcina sisiya phambili abantu sesitshengisile amandla ethu ukuthi silawo ziningi izinto ezisihluphayo ngithanda ukuthi abantu sikhuthazane ukuthi asiyo ndaba yesitshini kuphela elenkingi zikhona ezinye indawo eziningi okule nkinga khona nansi indlela sesiyibonile sizananzelela lokuthi i-social media isincedisile kodwa sesifuna ukubuyela kuleziyana indlela zethu zakudala esasizisebenzisa ukuthi kusetshenziswa ama-flyers kusetshenziswe lokhu lalokhuyani ukwenzela ukuthi nxa sibuthana sibuthane sonke silolwazi hayi sithi sonke singena ku-Twitter hayi sithi sonke singena ku-Facebook hayi sithi sonke singena ku-WhatsApp kodwa lama-flyers sesibona ukuthi kuqakathekile ukuthi siwayenze singabuyela kuleyana indlela akukho okungasehlula sihlangene kumzabalazo sizawuphumelela
leso ke isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS umnumzana Themba kuye moyo Amakholwa eZimbabwe athandaza phansi kwezihlahla lasemagcikeni kwele South Africa asethwele nzima ngenhlanganiso ye-Operation Dudula ebaxotshayo isithi bayokhulekela elizweni labo. Kule mithetho emitsha ethi abantu abasamelanga bethandazele lapho okungela zindlu zokukhulekela khona. Inhlanganiso ye-Operation Dudula ihle yathola igunya lokuhlukuluza izizalwane zeZimbabwe ikakhulu ezokholo lwesipostoli. Abanye abathandazela phansi kwezihlahla batshelela umsakazo ukuthi ngokoma kwempilo babona kuqakathekile ukuguqa phansi ngamadolo bathandaze. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jesus Manampofu.
Enkosile andoldaba lokunye ngubonile ukuthi iqiniso lelo abantu Operation Dudula bangenile nje kwezindawo lapho kuthandazelwa khona bathola abantu bethandaza bamisa lowo msebenzi wokuthandaza bathi kube kumele ba le bayithandazela besekhaya kweZimbabwe. So kukhanya ngathi vele into ekhona ukuthi akusafunakali umuntu waseZimbabwe noma engabe esenzana ngaba yokuthandaza ngaba yokusebenza ngabe ezenzela ibhizinisi lakhe noma kungaba nje kuyini abekwenza as long as kule nto ayenzayo lapha akasafunakali. So ke besicabanga ukuthi mhlawumbe indaba ephela kundaba zomsebenzi ukuthi akubathathe umsebenzi pho njengoba bethi bethathela umsebenzi ukuthi sebethathelwa nale ndawo yokuthandaza njengoba sebesithe lo thandazayo la kabafuni. So isimanga lesi esisenzakala futhi ngusathane usathana ngathi selibambili ilizwe leli straight away ma abantu sibeza kwalelwa ukuthandazwa kuthiwa kuhamba ithandazela endaweni ethile right sebethathelwa naye indawo yokuthandaza ngoba umbuzo omkhulu okay ma sesithi abantu bangathandazi sebethathelwa naye indawo yokuthandaza kuzima kuleli lizwe lelo kwamanje
manje abantu bona labo abayaliswayo bazayekela yini
abantu angeke bayeke ukuthandaza kutsho ukuthi ke unless ma kungabe lodlakela olukhulu bazoyeka ukuthandaza kodwa kwamanje basathandaza bakhona ezindaweni zalo abade thandazela khona. Ngingazi kuleyo ndawo lapho embone khona amapicture evela bebabuthanisi. Ngoba bathole bethandaza bababuthanisi. Wena ufana lokuthiwa mhlahla lo le team yakhe lo. Bahle babuntathi babuthanisi babayekelisa ukuthandaza. So angazi ukuthi kwamanje kuleso sigaba lesede bekhona basathandazana kodwa kwezindawo njalo bePretoria lapha ngiyabona nje bayathandaza noma yabona nje esidlele lapha basigqoke impahla zabo. Kodwa ke uthi uhulumeni wesafika uyajengisa ukuthi usehlekile ukukontrola ilizwe umthetho awusekho. Uma lo muntu othandaza sezeza haraswa ngalendlela akuyisimanga. Sikhulu ikho nje abanye abantu besithi i-Operation Dudula le yinto yehulumente abantu labana kabazenzela into lapho ngalabo kuthiwa yinto kuthiwa bazenzela yena ngangomthetho sowababamba so kusho ukuthi ngabantu abasponswa yi-committee party walokho ukuvalela abantu abathandazayo siyo into engasebenza le usathane uphezu kwabo kodwa ke uNkulunkulu uzongenela
bona bebaningi yini abantu abayenza khona lokhu khona ngapho eSouth Africa njalo ubona ungani kuyini ukubafuqa ukuthi benze khona lokho
abantu baningi kakhulu abathandazayo kakhulu ngabantu basekhaya khona ngoba into enje eyayisuka imali semina ukuthi ungafika nje endaweni encane nje elingana le ground yebhora uthole kulamaqembu ayi-3 noma ayi-4 ethathandaza wonke la maqembu bagqoke impahla ezifanayo kodwa batshengisa ma ukhangele kwenza kwabo batshengisa ukuthi ngabantu abangathi kabazwanandi bona kodwa futhi ngoba lekulelwane lomfundisi la banomfundisi babo kodwa ngale bahlezi ngale bafuthumayela labana benza okwabo labana benza okwabo baningi abantu laba bakhona sibili kodwa angazi ukuthi bazokuyeka nalo ngicabanga ukuthi azi ukuthi khona isizathu esingaba isibambe kwasibe singathi ukuthi why bethandazela kule lizwe isiphi angisizwisisi lami kodwa ke mhlawumbe banaso sona isizathu esenza beza lapha akunye kuba yena ukuthi kule zihlobo zalabo bantu ezisebenza la abanye balabo bantu futhi abathandazayo basebenza la so kakhulu babonakala ngama weekend from Saturday nangesani futhi part weviki ngabantu abasebenzayo mhlawumbe yikho kwenza babonakale nje bengathi bathandazela lapha njalo bebaningi at the same time lemuli zabo zilapha futhi so yikho kwenzakalayo lokho kodwa ke hayi umthetho nje umele ngawo uyasebenza kodwa umthetho awusekho kuzima kuleli lizwe kwamanje asazi mbebe kuzophelela kupho indawo akhona bebazoyeka babuyele ekhaya or bazothini asazi uzobonakala lokho ngokuhamba kwesikhathi
umnumzana Cassius Jesus Manampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esePretoria
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC
okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo intatheli zindaba ezimbili zenhlanganiso ye-Alpha Media eyiyo umholi we-Newsday ezabotshwa edolobheni leChitungwiza ngomgqibelo zibhala ngokhetho lwe-by-election esigabeni lesi zize zakhululwa izolo ebusuku uBlessed Mhlanga loJengeto Chidi betheswa icala lokuthatha imfanekiso duzane lalapho okuvotelwa khona baphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso se-$20,000 ngamunye iphephandaba le-Chronicle lilo daba lokuthi kulosakhulayo eleminyaka yokuzalwa eyisikhombisa 7 otshaywe ngengodo lenswazi waze wafa ngabanye bakhe abathathu abaleminyaka yokuzalwa eyi-9, 10 ne-11 okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siyacela abalaleli imilayezo yenu ibe mfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala eminengi siyabonga
Ngithona njani balaleli baka Studio 7 ngithona njani okhuluma njalo ngoBarnabas ngithona njani bantu baka uNkulunkulu balaleli baka Studio 7 hayi siyambona ujaha uyathatha kodwa ke ethatha ujaha silomlando thina malunga ama supporters ukuthi ujaha akhuselwe abantu babhalise ama voting ubuningi abantu asambeni siyobhalisa ukuvota ngobuningi ukuze ukuthi iphupho leZimbabwe entsha lifezeke libonakale asihambeni indi bantu bakithi siyovota la even lathi esemazweni ngikhuluma South Africa lathi esisemazweni asizameni ukuthi siphakamise inyawo siye ekhaya siyelungisa izinto singakhangeleli ukuthi kumele silungiselwe ngabantu abasekhaya bese siyababhlema sithi bavote kabi kanti thina sizoze sivote nina asihambeni siyovota come 2023 iTriple C ingene upresident uNelson Chamisa ahlangene sibonile bakithi imicimbi yonke ayihambayo ukuthi hayi imicimbi kapresident ngakho ngaleyo ndlela ngizama ukucela wonke amaZimbabweni akuzindawo ngezindawo ukuthi singabophaphateka sibaleke siye kwezindawo siye emkomanye amazwe sichiya ilizwe lethu lingalungiswanga kanti ke vele yena ozalungisa leli lizwe ngubani yithe sikwaphandle singaphandle kwamanye amazwe sidubeka belikhangile indaba ka Elvis Nyati elokhu nanamhlanje ilokhu iphenqwa ibekwa ngale langale etshelwa amanga ukuthi abantu sebebotshiwe kwathini konke lokhu ngenxa yokuthi vele abakhokheli kasi labo ngoba aloba abakhokheli silabo aluba indaba ka Elvis esiphutshile so ngakho ke mina bakithi ngicela wonke amaZimbabweni akuzindawo ngezindawo asiphumeni asihambenini siyorejistara ukuvota asiphumenini siyezama singazami lakhona bakithi asiphumenini ngo-2023 sizinikele siyozama ukulungisa izwe lethu khathele ngabo South Africa abathona bechisa abantu bakithi chaya abantu bakithi ilungelo labo liyephula eSouth Africa kuningi okwenzakala eSouth Africa esingathi nxa singabe sikubeka egcekeni abantu bangayizondi eSouth Africa abantu bagcwele indawo zonke kuboBotswana ngento efana nayo bayahlukunyezwa abantu bagcwele kuUK lakwamanye amazwe angaphethiya kolwandle abantu bakithi bathwele nzima uloku kubunzima lobo kambe ngiyalibuza siyazibuza kumele sizibuze ukuthi kambe ngubani ongakhipha abantu phakathi kwalobu bunzima ngubani ongasikhipha nguNelson Chamisa upresident weTriple C encedisana nathi bantu asitshintsheni iZimbabwe sindawonye iZimbabwe izoyitshintsha ngiyalincenga abantu bakithi your vote is important your vote can change your lives asambenini siyovota
amachona 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 ku studio 7 sanibonani batsakazi vaka studio 7 lonke ngilithanda lonke ngezindaba elisisakazela zona ezimnandi konke konke indlela elisebenza ngayo kithi inhle kakhulu siyezwa indawo zonke zelizwe lomhlaba wonke okwenzakalayo ngisakaza mnandi ka studio 7 linjandani balaleli vaka studio 7 sibonga ngayindlela eliphathisa ngayo iningi lenu sibonisa njalo laba abathukuthelayo abathukayo hayi bakwethu mayuyu ipolitics singayibambi ngokuthukana ukuthi ubani ukulelana ibandla unjani njani naye asikhangeleni ipolitics enhle elombuso omuhle ipolitics ekhangelwe ngabantu yoncindezelwa hayi nxa wena ukho napho lapho khona uright kodwa uzibuze ukuthi vele ibandla lakho lisekelayo liluncedo bani ebantwini ufuna abantu balivotele liloncedo bani eselike lalwenza ebantwini thina sikhangela nje ukuthi akulalutho olukhona la abantu bathwele nzima ilizwe nxa lingelamali yalo akulampilo esikukhayeleyo yimali selingenile ocoalition bangenile baba lama-MPs wathi nominister phela i-coalition i-citizen coalition for change libizwe elitsha but iparty iparty endala yiyo phela i-MDC alliance bangena kudala kuhulumende yona leyi but kakulalutho abalubisileyo oluhle singalubala sithi kula nakudla abantu bayadubeka izisebenzi kahulumende ziyahlupheka ziyahlupheka kaziholi lutho ngala abahola imali yangukhona nje akuyindawo silamapholisa esigaba asebenza liphuma lize liyetshoni la abaholi lutho ngitsho isenti madoda kodwa besisebenzela impahla zethu zigcinakele uyesatshwabona uhlonitshwabona ulinyazelwe umuntu uyenkayi uyetsholotshe uyeplumtree kuthiwa hamba kumpholisa wesigaba kuthi sutshontshele ubhala incwadi hambeni kumpholisa wesigaba kurethi umntwana bhala incwadi enkambeni hambeni kumpholisa wesigaba so singawukhangela wona la mapholisa asebenza nzima kaholi kodwa igolide liyagetshwa izihlahla ziyaganela inyamazana ziyathengiswa kanti imali yakhona idliwa ngobani amasobhuku amaningi kaholi amaningi amasobhuku kaholi asebenza mahara kanti esikuza nje zezo zombangazi kuza ama-election ngosobhuku ababe sebesenza okhomisayo sicela abantu yesobhuku sicela abantu umnikani usobhuku yena lo kaholi lutho kuyimali wangikhona kubhadale sikufisa abaholayo iningi vele abazuzisweni but likhangelweyo ukuthi umbuso onjani yona lo hatshi kuthiwa siyacela imali e-America ama-Americans wayenza sidubeke so lama-British ilizwe leli lakholonizwa ama-British so yiwasenza sidubeke sifakele ama-sanctions so asikhayeleni ibandla ezasenza sibe le mali
asakazi kwaka-Studio 7 lelisilethela indaba esingakhethi hlangothi linjani bonke kungamile nkomo labo Gibbs Dube labo Sithandekile Mhlanga labo Anastasia Ndlovu lonke nje leswakale nje libingeleliwe lonke nesithi hayi thina siyaphila ngapha siyabonga lina elisilethela indaba ezingakhethi hlangothi so lami ngithi hayi mphawulo kancane ngikhulumela abafowethu lapha hayi bafowethu lonke nje elisekhona lapha nanti iTriple C ibandla elitsha elihle eliyelo kwamayelo bhoni asingeneni kumayelo asingeneni kuyelo asingeneni kuyelo asingeneni ku-Triple C mina ngu-advocate Nelson Chamisa eza sikhulule eza sikhulula elizweni njalo bafowethu ontanga cela lihambe le-register ukuze sibone ukuthi siyangaphi 2023 siyacela impela lihambele register ngobuningi ebafowethu lonke nje lani ebadala siyalicela ukuthi libuye elinguma diaspora libuye 2023 lizovota siyalicela libe lo register livote lonke likuma diaspora libe lizovota ukuze lizwe leZimbabwe likhululeke libe right kathesi yabona ukuthi abantu bayahlukumezeka ezindaweni kwaphandle kwelizwe ngaphingaphi ngezindawo ngezindawo so besicela ukuthi bantu buyanini lizolungisa ilizwe leni ukhulumayo uRain Thuma ukhuluma nje ngisemadogoni esigabeni sikabhango umlilisa ngumatenga hhayi ngiyabonga kakhulu ngicela ukuthi i-audio leyi ingene noma ngaphikho.
KwezeMelika, umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin wethule umbiko wakhe embuthaneni wokukhumbula ukunqoba kwelizwe lakhe elakwenza eleGermany kumpi yomhlaba iWorld War II engatshengisi ukwekethisa impi lele Ukraine. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni saqala ngumbuza ukuthi amazwi kaPutin uwazwe njani njengoba abanye bebecabanga ukuthi uzethula amazwi ukutshela umhlaba ukuthi useza sebenzisa izikhali zembubhiso ama-nuclear weapons.
Baba Kandi, ngimlalele sibili kuhlela mlapha u-President Putin lo we-Russia. Njengoba usitsho ukuthi umbiko wakhe awusazange ube njengalokho bekukhanelelwe ukuthi uzakukhuluma kumbe uzakutsho maqondana lempi ye-Ukraine. Ngibona ngathi kulezinto ezithize ezingazange zihambe kuhle kuhlangothi lwe-Russia ekulweni impilo yase-Ukraine. Njengoba ngengatsho lapho ngaphambili ukuthi nxa babekhangela ngathi bazabhoda baye e-West njengokuthi e-Cholocho bese bebuya baqume beqonda eMtar bahle bathathe ilizwe lonke. Kodwa ngokusangizange kwenzakale njengokulungisa kwabo. Uyakhumbula etshintshatshintsha ama-general amanye ama-general kwezwakala kuthiwa adutshulwa khonapha e-Ukraine betshaka ngama-snipers. So kungathi akuhamba kuhle lakhathesi kuyaluyiwa kodwa-ke ukulokwa khona sekungathi akusaqedakali ukuthi kumbe uyaliwina kumbe uyathini esekungathi kuyakhanya ukuthi ufuna ukuthatha uhlangothi lolo luse-East ukuthi kube yindawo athi uyiwini kodwa ukuthi awini ilizwe lonke hayi kungathi kuyehlula. Yikho elokhu ephonga ujikijela kuphela ejikijela kuphela izikhali ezinkulu etshaya lapha nalapha. Yikho engubonayo khonapha espeechini sakhe uPutin.
Khona ungathi impi le ihamba njani kakhulu nxa sikhangela ukubana sekule nyanga phose ezintathu kulwiwa kungakhanya ukuthi le Russia kade lisesatshwa ukuthi linamandla kakhulu lingaba selithumbile ilizwe lonke ngesikhathi lesi. Kuyini okungakusenzakala? Singabona yini evuma ukuthi unqotshiwe empini umongameli weleRussia?
Hayi, njengoba sitsho ukuthi nxa ukhangele iRussia njengobukhulu be-army yakhona, i-equipment abalayo, izikhali abalazo, kungathi akuhambanga, kungathi ukutshaya kwakhona akutshayeki kuhle njengalokhu ababekade bekucabanga. Ngiyabona mbona ngathi babengathi bayangena nesidumo base befika bengathi bayatshaywa kakhulu ikakhulu emabrijini lapho. Mbona ngathi lamabutho e-Ukraine asuka abacathamela isigorilla abatshaya bengananzeleli ukuthi bayatshaywa. Then ke base bengathi bayaphambana ukuthi benze njani ngoba okukhulu ukuthi batshaye into abayibonayo. Nxa betshaye into abangayiboniyo kufanana lokutshaya nje umoya. So lapha eqinisweni kuyikuthi angiboni ukuthi impi yakhona izaphela masinyane. Uzahlala elokhu echaya nje njalo lokuthi declare ceasefire hayi ngamboni. Engxenye angavumela kusiya nesikhathi ukuthi kube le nkulumo ezithile ezokuthi kukhulunyiswane ukwenzela ukuthi kumiswe impilo. Kodwa-ke okwakhathesi ungathi uyangekile kakhulu Putin mbijana. Ngoba nxa ubulalela speech sakhe sezulu obengathi ubuyele emuva kakhulu ku World War II ukuthi khona ivikela ilizwe lenu livikela inotho yenu livikela nokukhulu ekhuluma ngento eyenzakala kathesi. Angazi njalo kodwa ke ngibona ngathi kumkhathaza.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha kwele Melika. Bakwethu, isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakagqibi uhlelo lwamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izisebenzi kazilalelanga inkuthazo yokuthi zingayi emsebenzini izolo, kodwa abaqoqela ukukutshengisela bathi kuphumelele. Lele amakholwa eZimbabwe athandaza phansi kwezihlahla lasemagcekeni akwele South Africa asethwele nzima ngenhlanganiso ye Operation Dudula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.